indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 16 kumfumfu 2019 ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
UPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo. Phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zePhalamente lokwakhiwa kwebandla.
Ibandla leMDC lipha abasekeli bomkhokheli walo imsebenzi etshiyeneyo, njalo lasungula iqula elizaphenya imsebenzi yenkohlakalo etheswa amakhansila aleli bandla.
Akulakudla, asilakudla elizweni because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiya nanzela ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa i-7.7 million babhekane lendlala embi lonyaka, njalo bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kusiyafika ngombimbitho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Bhilithane zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe elingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-Europe owe European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selinikeze abasekeli bakamongameli walo imisebenzi etshiyeneyo yokulithuthukisa ngaphambilini kokhetho, njalo lasungula uhlangothi oluzaphenya imisebenzi yenkohlakalo etheswa amakhansila alo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sikamnumzane Sonchamisa, umnumzane Nkululeko Sibanda, utshele intatheli izindaba esigodlweni saleli bandla esemogeni Tswangira House eHarare namhlanje ukuthi uChamisa unikeze abasekeli bakhe abathi unkosikazi Lynette Karenyi Khore, umnumzane Tendai Biti, yomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKarenyi Khore uza kuqhuba umsebenzi wedale lephalamende kanye lokwakha ibandla, kuthi uBiti uzakuba ebhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese usithi uNcube uzabe ekhangele lokukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo. Phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zePhalamente lokwakhiwa kwebandla, wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Tendai Biti akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabanga izinto zepolitics. Wasenika uVice President Professor Osman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle kwe-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebiwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye nobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali zezakhamizi ngendlela engaqondanga osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izisizo zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekele ukunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo, ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusimo esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansili ebandla leli aqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luzakuba lulamalungu amahlanu, njalo luzakhokelwa igcwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakurhulumente abasifa kubandla le-MDC. Funa ukuthi abantu labo basebenze ngendlela yenza ukuthi kube lokukhanya ukuthi kakula kutshontsha kumbe kakusetshenziswa kubi ethi izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakalayo njengeloyer eliphakemeyo elizwenitama.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaqeda na inkuhlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi i-corruption yinto esibulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazamapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa ngoNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu, kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone ukuthi akula corruption yenziwayo even nakuhulumente. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu ugcizelelisa kamsiharare uMnumzana Khulwane Bhebhe othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare ehlika ngayo ukusebenzela uZulu, ngoba imali eningi eqondane lenqubela phambili igcina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sibona ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali, ababuthi izibi ngalapho awufuze baba babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda, ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni iyagcina sisiba ngcono.
Lokho akusukokuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo kumakhansili, ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokheli walelo bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angama-24 edolobheni leshithungwiza ngemva kokuba becathangelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million babhekane lendlala embi eZimbabwe, njalo bafuna usizo lokudla. Bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kuze kuyefika ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi abayizigidi ezinhlanu lengxenye babantu laba i-5.5 million basemaphandleni. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ithi abasemadolobheni abadinga ukudla bedlula kancane izigidi ezimbili i-2.2 million. Imbiko le iphuma nje namuhla kulilanga lokunanza imizamo yokulwisana lendlala emhlabeni wonke jikelele ele World Food Day. Okwamanje abantu abadinga ukudla elizweni kusiyafika ngumpalakazi bafika kuzigidi phose ezinhlanu i-4.7 million. Isivuno esiphansi kanye lokonakala komnotho yikho okuzabangela ukuthi inani leli liqongeliye ku-7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala uMnumzana Everson Ndlovu, yena ofundisa ekholishini le-National University of Science and Technology.
Akula kudla, asila kudla elizweni, because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiya nanzela ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe, meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time iningi labantu liyabe selisilela. Okubuhlungu, indlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo. Okubi kwakhona ukuthi leyasiyo ndlala yabantu kuphela. I-South is full, ziyafa sikhuluma so. Njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki. So it's really challenging, ngoba kudala abantu bekunxa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo badenga ukudla. Manje kathesi la sezitshayiwe izifuyo zankhona. Kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali. So we are really caught up in a very, very, very big crisis.
abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kazikho inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho istock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo iyo ichallenge ekhona yebo abanye abantu sebengenile kuhlelo zama NGOs kanye lohulumende layo uyazama kodwa ayisibo bonke abantu abazangena kulezo nhlelo mini ngukuthi iningi lenkomo liza kufa
emadolobheni khona kumi njani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla
i-10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is $15.50 and $60 $10 kg impu is $15.50 and $60 nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40 nxa ule cash but nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60 meaning ukuthi ayisibo bonke-ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abazifolayo emadolobheni bengikhuluma lo munye sithi mina ifolo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithenge le 2 liter yamafutha sekuphelile ubuyabona-ke ukuthi kunjani and afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela e-security company so ikholo likwani 50 kg yempuphu le 2 liter khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi kunzima lapha for uqiniselihle intengo zikhwelile as long as ifiyo lihlala ikhwela intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela so siphakathi kwenkinga njengezimbabwe
umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala njalo ufundisa e-National University of Science and Technology kwaBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zeMangwe lezebulilima sezamukele ngenjabulo ukusungulwa kombukiso weqokelela Expo zisithi usuthuthukise imuli zazo wehlisa njalo lobuyanga ngoba uzilethela inzuzo. Kubika intathelezindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima leMangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokuthokozwa okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla kodwa labo mama banika imali yokusungula bayikhulisa uzakuthiwa abanye balama-R50,000 kuma-banks abo abanye balama-R100,000 okutho ukuthi sebethenga izigayo sebephayiphe amanzi bawafake ezindlini zabo konke lokho kuyathabisa kakhulu kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana babe njengonye babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo ubaba omsekelayo ubaba omsapotayo omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayefika kulabanye khona ngakho-ke sibonga-ke ukuthi omama labo balobobaba babancedisayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela e-Community Foundation for the Western Region Foundation, umnumzana noMathamsa Nqamoyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo lweqogelela sebezahlala beluqhuba minyaka yonke.
Indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba. Kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu-11 eziphuma eMangwe laseBulilima ihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke, minyaka ngeminyaka, sihlanganisa abantu bonke esingathi sina ngama-stakeholders ama-districts.
Umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo.
Qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezimpilweni zethu. Imihlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezi zintandane ziyazincedisa. Nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhatalelwa, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenge amabhuku sahambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Sathe sibatshelele ababalisi ukuthi amagalengise abantwana abaswelayo, abantwana abangelabazali njengabomama.
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakondiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni.
Asisasweli imali ukugogelela wonke yakogelela. Kathesi silenkukhu zethu esinazo ukumakhaya esizifuyileyo siyazithengisa zezinye ziyaya zamasiyani. Sithengisa njoba siyenza njalo sisiya phambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuckshop yethu iphumelele.
Uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angama-20 ngalinye eziqintini zeMangwe leBulilima. Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Iningi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Ngimela iStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk Diaspora Forum namhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuphathisa abeZimbabwe abahlala kwele South Africa olweZimbabwe Diaspora Fund. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe namafitshane. Umkhokeli kahulumende wakwele Hong Kong uhozwe ngamalunga edale lephalamende lakhe waze wacunuka waphuma kuleli dale namuhla. Amalunga amabandla aphikisayo ebemhoza eklabalala esithi afuna agcwalise zonke izikhalazo ezenza abantu bakulelo lizwe batshengisela ezitaladeni bekhonona ngombuso weChina. Umtshutshisi omkhulu osanda kubekwa esikhundleni leso kwele Ukraine ubikwa elakho ukubhekana lomthwalo onzima wokutshutshisa udaba oselubangele ukuxokozela eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa walaya uhulumende wele Ukraine ukuthi amuphe ubufakazi angabusebenzisa ukungcolisa aphikisana laye owebandla lamademokrats umnumzana Joe Biden ukuze aphe ele Ukraine imali. uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Tamara Njovu owazalelwa eWange eMathebelele North njalo wakhulela khona.
Sengina 10 years ngifikelana eSouth Africa 2009 for September.
Isikhathi sonke sona leso ubusenzani khona ngapho ukhona umsebenzi owenzayo kumbe isikolo owaya khona?
Yebo, ngifundile bengisenza i-nurse aid eSouth Africa.
Nxa ukhangeleyo impilo yakhona ngapho injani nxa uqathanisa le ekhaya?
Eyi, kulezi nsuku khanya kuyafana khona ngala eSouth Africa kungcono kakhulu kunasekhaya.
Nxa usithi kuyafana uthini khona?
Like imisebenzi yakhona ayisatholakali kalula njengasekuqaleni. Ukuze uthole umsebenzi kumele ube ne-connection. Uma ungenayo leyo connection, ayi, it's rare.
Manje ngokubona kwakho bakhona yini abazagcina bephenduka besiye ekhaya ngenxa yokuswela imisebenzi?
Eyi, ungani khona kungaba njalo ngoba abanye sebeqalile vele ukubuyela ekhaya, kunabaseqala ukuthengisa like ama-second hand empahla ngoba vele la eGoli imisebenzi ayisekho.
Sike sezwa udaba lokuhlukuluzwa kwabantu abavela kwamanye amazwe khona ngapha eSouth Africa, abanye betshaywa, abanye betshiswa lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi alihlaleli evalweni nanga khona lokho?
Yebo, like currently lokho kwenzakalelo kulonyaka I was also involved kuleyo ngozi. Kodwa siphume sisafe, like Sylvia, she was one of them, bengino Sylvia Ncube no Rosemary Mathe and Petronella's Nia. So esh kona kunzima, asisenalo sesihlezi sisevalweni ngoba njalo nje sesihlezi sikwazi ukuthi anytime kungavuka lo msindo singazi ukuthi uzophela noma kuyaqala nini, and at any time kungenzakala.
Endaweni lapho elivakatshela khona kumbe elithenga khona impahla kumbe ukudla lokunye, alihlangani labo yini abavela kwele South Africa njalo baliphatha njani?
Sihleli nabo, siphila nabo. Khona sometimes kunzima ma like sibeze besinikeza ngisho namagama, basibiza ngokuthi singamakwerekwere, singamazayizayi. So khona sesijwayele ngoba sisemzini, asinayo i-choice ukuthi sizokwenzani. Kumele sikwamukele lokho esikhona, size lana ngomsebenzi.
Njengomuntu wesifazane okhona ngapha eSouth Africa, bakhona yini abadabuka eSouth Africa abake bakukhombise kumbe bathi bafuna ukuthi bachade layo into ezinjalo?
Khona nginabangani bami abasekuleyo situation, abanye sebezibe bananey'ngane nalaba abantu bala eSouth Africa. At for my side, hayi cha, angikaze ngihlangane nabo. They are my friends, they are my brothers, sisonta nabo, siphila nabo, sidla nabo, njenjalo.
Kodwa nxa ukhangele wena obatshoyo bona laba abanjalo ukuthi umuntu uyabethethwe khona ngapho eSouth Africa, umendo wakhona uba njani kakhulu ngesikhathi soneso sobandlululo? Bakhona yini abagcina besehlukana besesaba ukuthi bengagcina betshaywa?
Angikahlangani naye osethe yena njengoba sokunesimo esinje sizoyihlukana ngoba sekuningani. Kodwa nginabo engiphila nabo every day, like banabantwana balaba bantu baseSouth Africa. Isimo sakhona silayo nje into yokuthi uyakuthola ukuthi uyathuka ukuthi yeye ningamakwerekwere, ye le ngane yekwerekwere, le ngane ezayiza into enjalo.
Khona ekhaya udabuka ngaphi mama?
Ngisuka eRwanda.
Unkosazana Tamara Njovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane zilokukhathazeka lokwesaba ngokulakho okwenzakala kulelo lizwe ekuxexebukeni kwalo kumanyano wezwekazi le-Europe or European Union okuza kwenzakala ekupheleni kwalinyanga. Kubika intatheli ezindaba yethu u-Ezra Chisaspanda.
Iningi lithi lilokwesaba ukuthi kuzaba lobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu, njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakatsha kunye lokuhlala eBritain kuzaba nzima i-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukansila weSandrel eBirmingham uMnumzana Thabiso Mabena omele ibandla eliphikisayo kweleBritain ele-Labour Party uthi ibandla elibusayo elama-Conservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweleBritain, yikho nje befuna i-Brexit.
I-United Kingdom is against immigration. abantu be-Afrika nabase-Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa lesi abantu base-Zimbabwe abalapha abafeli lasalamsikhazi nabantu futhi mhlambe alibhadalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenew into zakho so besithi wena you will be deemed as someone of not good character basefuna ukuthi behle bethumele back European Union iyasiza la kuma-appeals iyasiza kuma-cases yonke into kuma-human rights iyasiza laba bafuna ukuphuma konke lokhana le-human right law bafuna ukuyitshintsha benze yabo
umnumzana wafortune sibanda ohlala edorobheni le-wolverhampton lilunga lebandla elibusayela ama-conservatives uthi i-brexit ayilani yilesi zalwane zezimbabwe ezihlala kwelebhilitane
lehungahunge engilizwayo mayelane lama-zimbabweans ukuthi after the brexit bazabe sebe worse off ngombono wami akuseqiniso lelo ngoba i-brexit has got nothing to do with ama-zimbabweans it's all about europe abantu be-europe bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda after Brexit i-differences abakhona ukuthi ama-Europeans lawo soyamele e-affectwe i-visa system
ukansela mabhena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abezimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhota lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi sebefuna ukukhipha ungayemakhoti behle bekuthathe bekuse ngaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye emakhoti like let's say i-family reunion it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sethola ukuthi sesibhadala twice than money what we're paying now on trade lezimbabwe ngibona ngathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwa ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkosazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basigcothe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa aseqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
Usibandla akavumelani lo Mamhlanga uthi cha umkhokheli weBrithani umnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axoxe izizalwane zezibaba ezihlala e-England.
Boris Johnson someone ayengeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off it's all about European Union le Britain it's got nothing to do with amaZimbabweans
igqwetha njalo lingcwethi kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi i-Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zezimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe
ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo Spain, Portugal, Cyprus loba ngaphi sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana nalaba abe-Europe nxa kuyukuthi uyi-dependent i-family dependent of i-EU national thole amaphepha under that route u-applyele for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status
inkulumo ziyaphambili phakathi webhilitale lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho njalo amalunga ephalamende ebhilithane kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe lebhilithane lingakaxecebuki kulumanyano imele estudio 7 lapha e-House of Commons igama lami ezo Chisa Sibanda
siyabonga ijaha lezansi Ezra Chisa Sibanda kwanele Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.